So we see card send about VOA in the belly.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhla ziku 8 Mabasa 2022 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga
asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze
abazi u-Elvis Nyathi obulewo yizizalwane zakwele South Africa elukitshini le-Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo
izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza kukanti amapholisa lawo endaweni yokuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeep Sloot
womela isigaba senkayi engowebandla lezanu PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usisungule inhlelo eziningi kulesi sigaba
ngisebenzela ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi yikho vele nzanzima kangaka asebenzeli kukhethwa ekukhetheni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethume abantu bakhe ukuthi bangikhethe
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7 Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga. Eminyakeni edluleyo, amatitshala ayaqatshwa lugatsha lwe-Zimstat kungakhathalekile ukuthi baleminyaka yokuzalwa emingaki. Kodwa lumnyaka lolugatsha lubikwa belukhetha amatitshala asakhulayo aphansi kweminyaka engamachumi amane 40 kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 abaqatshwa yilolugatsha njalo babikwa sebeqalisile ukuqeqetsha ngalumsebenzi iphephandaba leNews Daily lithi ibandla lezanu PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla ukuthi benze umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuthi uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation isebenzele ibandla lezanu PF abantu bazabalwa kusukela mhlazi ku-21 kuyona le inyanga Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nxa sokunjalo ke sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 nama-50 years banye seba-approach i-return. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibe sisebenza kuhle antsho ukungena ku-census umsebenzi siqeda ukusebenza phelulu zathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibaya-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-nationals umuntu wonke layo uyazi. So kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo msebenzi so thina sithi hayi asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle so kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona khonokho ngumbala eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi wonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyi-first-come-first-serve yikho lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikhona lokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha le-census bakukhangele lokho, bakulungise uyenzele ukuthi bakhiphe lolu bantu lolokho.
Manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini, kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle?
Hayi, ezombusazwe kasiziboni lapho, bona nje ukuthi kulo muntu obeke ipolicy embi. Akula consultation lapha, akula research lab, angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha lwe-census babonini esingakwaziyo. Ngabe kubonile lokho abakubonileyo, kabasitshele phele lathi singama-stakeholders, kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacebise ukuthi hayi, umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi, ngoba kuza kuba nemali la. Even nxa singasebenzeli imali, kufuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe. Kuye lizwe into eqakathekileyo, umuntu wonke layo uyalithanda ithuba lokuthi asebenzele ilizwe.
Ngokuzwa kwenu kuthi wa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka?
Hayi, angikwazi lokho, kasikabi lakho, ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi. So kasilalwazi lokuthi yabe ingakanani. Ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi, esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolo thuba. Nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole.
Umnumzana Richard Kundane ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. U-Elvis Nyathi obulewe izizalwane zakule South Africa elokitshini le-Diepsloot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Ixuku labantu be-South Africa leli libikwa belibhodabhoda indawana zonke ze-Diepsloot lisithi lidinga abantu ababulala izizalwane zakule South Africa ezine ngempelasonto edluleyo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, uhozwe lixuku leli ngolwesibili lisithi alifuni inkokheli ye-Operation Dudula, bazazilungisela bodwa udaba lwezigebengu. Ixuku leli lithe lifika emzini kamuyi uNyathi, lapho elingene khona ngamandla lamtshaya kabuhlungu watshiswa ngomlilo. Abazi uNyathi bathi abakholwa ukuthi engaba eyisigebengu njengalokhu okuthiwo ngabambuleleyo. Sixoxele ntathele izindaba umxolisi Ncube obesazana lomuyi.
Undodalo ube ngumuntu oziphilele kahle, ophila kahle futhi le lomphakathi osuke nje wayewelwa yisiga lesi ngenxa yokuthi abantu laba bebevele bona bezifunela ukuthi balwe labantu bokuza. So bathe befika endaweni yakhe ngokutsho kankosikazi wakhe, babehamba benokhela abantu besithi abantu kabakhiphe izithupha. Ngokwethuka ke umuyi lomfo wabo kunye lonkosikazi kamuyi basebephuma endlini bethi bazama ukuyacatsha. Izigilamkhuba lezi zithe mazifika lapho zathi libalekelani ukuthi ukuthi lina lilombhobho, ukhipheni lowo mbhobho. Bathi ayi, asila mbhobho. Then babe bebathatha bebabili lo mfo wabo. Umfo wabo angazi ukuthi yena wasesinda kanjani, ngoba bahle baqala ukutshaya u-Elvis esendlini lapho. Bamtshaya kakhulu, bamlimazela phandle, bamdonsela phandle, bamtshaya, yiko lapho ukuyambulalela khona.
Nxa usithi ube ngumuntu oziphilelayo nje, kutho ukuthi ube ngelacala?
Kuba nzima ke ukuthi wazi ukuthi umuntu yena nxa eseyedwa ngabe senzani, kodwa akukho okubambekayo okubonisa ukuthi ube ngumuntu ophila ngamacala, ube ngumuntu nje engathi mina ngumuntu omachua, umuntu obengabonisi kuganga. Njalo labona ababambuleleyo abalayo into abayichoyo ukuthi bethi wenze lokho, ngoba bafike kuphela ude ngenxa yokuthi ubesesaba ukuthi laba bantu, ngoba balokuhamba behlukumeza abantu. Wasezama ukucatha bona bam-accuse-ke khonapho ukuthi khipha umbhobho, why ubaleka, kutho ukuthi ukubaleka kwakho ulo mbhobho, hathi ngoba bembone elo mbhobho kumbe kungumuntu abamaziyo ukuthi uphila ngendlela ethile.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa sokuzahamba njani kathesi, imuli yona ithini?
imuli yona yethukile angikayiboni mina kodwa ngikhulume labantu abake bafika lapho bathi imuli yethukile kakhulu ithi ayisafili isafe kuleyo ndawo ngoba sokungenzakala ukuthi abantu laba bajike futhi ngoba uyazi ukuthi nxa kwenzakale into enje amapolisa ayabe edinga abantu abadalele sisigigaba kumbe isigameko kungakho sebesesaba ukuthi laba bantu bazajika bafike bababulale kumbe babahlukumeze futhi ukuthi bangaze besavezela amapolisa so bathi bona bagcinakale bengabantu abafuna ukusuka kuleyo ndawo ukuthi bayecatha kwenye indawo lapho abangafika baphephe khona.
Manje ezinye izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala khona eDeep Sloot zithini ngesehlakalo leso?
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza. Kukanti amapolisa lawo endaweni ukuthi aphenye lolu daba. Ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeep Sloot. Ngikhuluma kanje amapolisa bekhuluma ekuseni ukuthi asebophe abantu abangamathumi amabili lane 24 bebabophela ukuthi abala maphepha kodwa abakabambi umuntu loyedwa obulele umnumzana uNyati kungakho abantu bethukile kakhulu abanye sebefuna lokubuyela eZimbabwe kodwa inxa yokuthi abalazo imali ezeneleyo abantu abahlala eDeep Sloot abaningi abantu abasebenza imisebenzi engatsho lutho behola izimali ezincane kungakho abalayo imali yokuthi babuyele eZimbabwe kukanti abanye futhi lawo lanxa belesifiso bayaswela ukuthi eZimbabwe bayafika benzeni ngoba uhlupho lwaseZimbabwe lwabasusayo alukapheli namanje so ngabantu abayithukileyo kakhulu ngabantu abangaziyo ukuthi kusasa libaphatheleni ngabantu kodwa abangelakho ukuthi bangaphephela kuphi.
Umxolisi Ncube intatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Omila isigaba senkai South engowebandla leZANU PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usesungule inhlelo eziningi kulesi sigaba eziphathise izakhamizi. UMathethebe wake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Sixoxe laye ukuze sizwe inhlelo zakhe njalo lokuthi ukhangeleleni kukhetho oluzayo.
Wenze okuningi sibili ngakhile izikolo ezikwi-process egroupin ezinye ezintathu ama-secondary kulu ngivuselela amadama amanye kade e-lockdown efuna ukuthwa ngwakwayilisile abadala ngakubakhonekthaleka izima iyaba kebhele izibhorane abanye sibakhonekthe endaweni lama-non-governmental organization abadala abatedele izibhorane yebo kamba bakaphuthwa bonke kodwa ama-wadi athize asegejele njalo siyaphambi ngizibona kunjenge ikona ezinkathi kwekonsistensi izimoto ezigebhayo siyenzile amaclubs labo mama siyathengelana imigano siyathengelana amankomitsho ngincedisile abantwana esikolo ngiyabafundisa ngincedisile abanye abantwana abakhubezekileyo njalo lokho ngisaphakathi kokubanceda ukuthi bangeke bathole imfundo benjalo bekhubazekile.
Ye manje nxa sikhangele edale lephalamende sike sabona lapho kade kuthiwa khona ungakhulumi ngesiNdebele edalele ephalamende wena ukuthatha njani konke lo?
Hayi sikusebenzile ke ningeke yedwa sibasebenze sibamengi phela ngoba iphalamende angithi siphuthisa izinto ngobuningi bethu hayi uwedwa sikuvumelene ukuthi silandele iconstitution yeZimbabwe evumelezangu-16 so ukusebenzisa kwami isiNdebele lami ngisebenzisa ngoba sisebenzisa bakhona abasebenzisa isikalanga bakhona abakhuluma ngesinambia khona phansi kuba mnandi okunye ephalamende nxa amalangesizi wonke ekhulunywa bakhona abakhuluma ngesishona of course bavamile abakhuluma ngesishona ngoba bevele bevamile labo edalele ephalamende now siyakuzama ukufuqa konoko ukuthi malangazi zonke eZimbabwe aqakathekise enziwe abe mqoka.
Manje nxa ukhangele lona ukhetho oluzayo ubona ungani uzanqoba yini kumbe kungani kukhona obona ngani kungasilela khona?
Hayi ekunqobeni ukukhetho ngingumuntu okhonzayo okholwa ukuthi ukuphatha abantu ukuphiwa yinkosi yabuthunywe nguNkulunkulu engikwaziyo ukuthi xaye inkosi isathi kangikhubeke ngifayo ngizakhubeka kodwa xa inkosi ingatshongo ngeke ngiphikisane lesinqumo lesifakwe nguNkulunkulu uNkulunkulu abantu bakhe ababekela abakhokheli ukuthi babekwe yimi labo Ephesians 6 so ngiyasebenza ngisebenzela ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi yikho ngisebenza nzima kangaka asebenzeli kukhethwa ukuthi ekukhethweni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethume abantu bakhe ukuthi bangikhethe.
Alo ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba seNkayi South edalele iParliamente engwebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlabeleli odumileyo wakwele South Africa uKelly Khumalo uzahlabela emtshadweni womlingisi owazakala ngelokuthi Mayididi eHarare ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usenqume ukuba umanisipala wakoBulawayo kumele aphe isitalada sakoBulawayo ibizo elithi Uhuru Kenyatta, okulibizo likamongameli weleKenya. UKenyatta ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-trade fair koBulawayo ngokusemthethweni ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani, salubonani lonke bantu bakithi eZimbabwe. Amagumba amanomhlaba ngiyalibungelela lonke. Lingethuselwa ngumnangagwa, lingethuselwa ngumnasekhulile. Wehluleka ukubulala ukusiqeda ngo-1983 esesemutshanyana manje hayayo. Kula mangu yethu sele wayekhuluma egadi wemuva abule sibindi abugaxile phela izibhamu sibona uqinisile. Kula mangu akula nto ongayenza manje. Kula mangu, kula mangu nomgabo wakwenza 1983 layo esesemutshanyana ntibonile vele bengasakhoni lona. Kula mangu yethu sele siyamkhupha kuphela ku-election. Amavoti lingasuki lilinde kuze kubali likhonapho njengezambia. Kati lehle ukukopha into enhle ezaliphumelelisa ukuthina sisekudeni ngapho, kodwa umnotho singenisa umnotho vele kakhulu ngoba imali esiyithumezayo sonke sisemazweni ngomnyaka mhlwa 5 billion yafika. So ingakhali kakhulu, siyasiza ngoba umnotho siyamngenisa nasithumela izimali emakhaya. Ulamanga umbekula manga ahambe be ekufumazini azokuthusela abantu.
Sanibonani, sanibonani, ngiyalibulisa lonke basakazi nabalaleli beStudio 7. Mina ngikhuluma igama nguThulani Ndlovu eNkayi kondona usikhubokhobo. Ngithanda ukuphendula lubaba lo okhulume kumhlaka 7/04/2022 lo bethi sivoteleni izaphu masingehluleka izaphu siye ku-MRP, singehluleka ku-MRP siye kuzano PF. Hayi, mina ngibona ukuthi umqondo wakhe uright, uqondile, ubalulekile. Awubalulekanga total umuntu olahlekileyo, ngoba ma uzositshela ukuthi sibuyele kuzano PF, yona izano PF kuyiyona futhi thine ebisibulala emandebeleni, ungafuni ukuthatha abantwana benkosi eKenani ubahambise eGibhithe khona uMoses wabakhipha eGibhithe baseKenani. Into ekhulumayo kayizwakali. Bekungcono ma uthi izaphu nomqondisi kuyezwakala lokho. Mase usithi izanu PF, hayi umuntu onjani vele thina sivumelani nawe, even ubani angekaze avumelane nawe. Noma ingane yakho, ingane yakho yona oyizalayo yasukona ukuthi ubaba umanga kahle, ukukhona nanokugobe khona kuwena, akuvumelekile lokho okukhulumayo ukuthi ungatshela abantu impela into enjalo. Yona le siyojililanga othi iphathe evula izulu, nanku kwamanje ishayile amakhansili, ashaya ama-MPs. Wena uloku ukhuluma into engekhoyo, hhayi angikutsheli kabi kodwa ngitshela iqiniso, ungasibiseli kuzani thina. thina sahlutshwa sahlupheka ngayo lezanu PF ungasibisele emuva babo ngiyabonga
salibonani basakaza abahle bonke abastudio 7 abalaleli hawu lami ngithi kathi wamlayeze ngiyanithumele ngayizwa hayi njengoba ngitshile phambilini ngathi ngiyanithumele imlayezo yami ngayizwa bakithi bengicela shuwa ekuceleni kwami ngicela lami imlayezo yami izwakale ibalwe kustudio 7 ngithi bantu bakithi shuwa kuyangisa bantu bakomthwakazi singakhangela empumalanga singakhangeli kithi komthwakazi akhona amabandla namhlanje sibezaphu ne-Freedom Alliance lomthwakazi kodwa bantu bakithi lifuna ukubuyisela khona khuyana kambe i-CCC lezikhipha lizibondi isayini ngezanu PF kamgabi awu bathandekayo ngithanda ukubonga abakhulume iqiniso bathi unkomo bahlala la ethebulini uthengele ilanga elilandelayo bamjikela kanti ukhuphe ukhohliwe ukuthi bamtshele ukudistant lokho kwanamhla basafuna amavoti the day bewina amandebelesi zayibona i-ground number 2 akula muntu ozavusa ikhanda ovusa ikhanda uzanyamalala khona khona kwayenzakalayo ngifuna ukutshela ukhuphe ukuthi ikhuphe ulidistant ungacabanga ukuthi okwanamhla basakuyenga bafuna amavoti ubaba lonothe akuhlale phansi kuqala sikhulume ukuthi nxa kungawina kuzayisetshenzwa kanjani ngoba namhlanje bafuna ukuthatha amandebele basenze izichaka zabo izikwi zonke i-G40 ilaye linanzelele ibandla likamgabi liyavuka mvoteleni abatsha ngiyalizwa lithi ufana omncane lizakhala zamathosi ngiyalitshiyela lizayifunda ivalini lizazikhanzinga abathi wothi iyazikhanzi ngamafutha lizazikhanzinga lizakhala ispecial abesindebeleni ngiyalizwela abempumalanga bazahlala kahle limzwile thena ngawini igweru iyaba yisithi uyabe sifuna ukucapture yonke imathebeleleti ngiyabonga ngithanda ukubona abantu bakithi uthe vukani emaqandeni mfana vukanini ngempela
linjani studio 7 balaleli bonke undawana zonke angigqiba lapho kade kukhuluma ubaba lo wade sithi asizameni zapha akula muntu okhethelwayo ukuzama i-political party ngabuye yena esuke khona le South Africa ezoyivotela leyo zapha nanke ama-by-elections ade senzakala akula zapha evotele ngaphakame yena ezoyivotela leyo zapha engatshela abantu ukuthi sivotele izapha ngayivotele yena ngokwakhe omunye lo munye ufuna okwakhe mina ngifuna mayelo laye kavotele izapha
salibonani ku-studio 7 ikhuluma lo Masombuka lapho ya ngiyabonga kakhulu bantu baka-studio 7 umsebenzi omuhle liwenzayo kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi moyo ngiyathanda ukumlimukisa ukubonile mqondisi lokho okwenzakale kumonzora ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwe abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa asitsho ukuthi uyadlala kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi ubusungena kilo uncedisane lalo inkinga i-ZANU PF singakhipha i-ZANU PF sizobona ukuthi leyo opposition ukuthi izosiphusa kanjani yona sizothathela khona lapho sizokusekela emva kwalapho sesibonile ukuthi i-opposition leyo esabe siyifakile izobisiphusa kanjani kodwa kwamanje mfowethu hhayi nanzelela mfowethu bazakuhlambaza abantu bazokwenzela imihlolo abantu sebekhathele abantu bahlakaniphile abantu bafuna ukubona ukuthi kathi i-opposition le izobaphusa kanjani sebekhathele nge-ZANU PF abantu bezimbabwe bakhathele nge-ZANU PF ngiyabonga
Leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, idale le-Senate lakwelemelika selikhethe unkosikazi Ketanji Brown Jackson ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court. U-Brown Jackson uza kuba ngowakuqala wesifazane onsundu ukuba ngumahluli wedale le-Supreme. Kolunye udaba, amasosha akwele-Russia aqhubeke ehlasela inyakatho yelizwe le-Ukraine ngamabhomba abukhali. Amasocha la asesuke emadolobheni amanye ayethunjiwe. Ukusuka lokhu kungakutshengisa ukuthi amasocha kwele-Russia asenqotshiwe na kumpile esilamalanga adlula inyanga yaqala. Lo ngumbuzo esiqondise kumnumzana Maxim Gandla owaqeqetsha ukuba lisotsha kwele Russia ngesikhathi sempikazibuse.
Laphana ngibona angani nxa ndilandelisile kuhle ibukhole Russia lisike laba lokulibala lisemtini ngobana kade linqoba njalo belinqoba. I-Ukraine itshayiwe right left and center letafasini. Okwenziwe yi-Ukraine, i-Ukraine isuke yavuswa ngabe-NATO nalaba abanye be-America. Yibo labana abayenze ukuthi khona ubona ngani ngazane i-Ukraine yiyo eliwinileyo laphana ubethayileyo. Kuyafana nje lokuthatha ithimu nje eManchester, uthatha wafaka amaplayersana ku-Highlanders. Eyabeiwinile laphana yanqoba i-Highlanders. Bengadliwa kuyabe kudliwe i-Highlanders atsho amaplayers. Okukhona laphana ukuthi basuke balibala bebone ngazane umdlalo lwana ulula suke enqombile e-Ukraine. Basebe surprise yetho esithi thina yi-surprise attack yana bayenziwe because izikhali zerussia akazila mpikiso leziyana funa sibililizwe sifikile njenga-amelika kumbe bona be-NATO yize sinakala laphana kumbe singathi ezikirani nayi i-Ukraine kayilama-amu kodwa lokho kwenzakale laphana kutshengisa ukuthi khona isikhathi sonke lesi i-Ukraine kade isenza i-regrouping kwathola ama-advisors ne-intelligence yangena ukuthi bebonakala uyirussia yona ukuthi iqine ngathi iwiki ngathi esingathi khona ngama-sold so ngifuna ngazani laphana okwenzakele laphana kube yisifundo kwebe-russia labo bekwenza i-regrouping
manje nxa sikhangele khona lokho kutsho ukuthi ele Melika lingaba liphathisile kuyatshengisa na ukubana ele Melika lingaba liqinile lilebutho eliqinileyo ukwedlula ele Russia
kakhulu kakhulu in terms of intelligence CIA to advance the KGB is too advanced lokudlula iCIA ngokana itactic yabo sibili kubamba sibi lapha kubamba khona benike intelligence ngamkubutho owangena kwi-intelligence so indlela abahamba ngayo bekhangeli bayastarta impi beyibone ukuthi khona ibutho lengaba bengalihlasela bangalihlasela njani njengoba sibona ukuthi uGaddafi bamtshayela ngathi njengoba siya-oda njalo ukuthi khona u-Obama Obama lolohuzen lelinye lo wayesibahluphile kakhulu lobazi bamtshayela kwelinye ilizwe kwele-Pakistan u-Bin Laden so yifine ukuthi khona khona konke okwenzakalayo baqala besitade belandeleli bethu ngathi ngabakho njalo ke baziqakathekisi labakhulumi lokho ababe sebekwenziwe babakwenzayo bahamba batshaya nje bethule kodwa ikhede sizahamba kulelo lizwe eyabithe yaphathisa kulo.
Umnumzana Maxim Gandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayonale inyanga. Abazi u-Elvis Nyathi obulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ngo-half past six ekuseni. Olivalelisayo ngu-Chris Gande, libe lempelaviki elokuthula. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ku www.voandebele.com.